Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 29 Mpandula 2022 ngugaino kumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina lapha eAfrica all elections kungadliwa sokuthiwa khona bathontsila ama elections. There is no fair elections in Africa. You can singakhangela amale mazwe okade sizikhuma ngeKenya.
Abebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, bathi sekuyisikhathi sokuthi kuqedwe udubo lwezehlakalo ezidalwa isimo sokufuthelana lodlakela oluba khona sikhathi sonke kuqhutshwa ukhetho.
I-Aluba umunicipala uyadinga i-supplement yezesa kube le-standby yokuthi nxa kungela magetsi kube khona indlela okuzampontshwa ngayo amanzi.
Ukuhamba kwamagetsi eGwanda sekuchiye izakhamizi zaleli dolobho zikhala ezimathonsi ngolunye udubo oludalwe yilesi simo olokuswelakala kwamanzi. Kuqhubekela phambili ukuhlukunyezwa kwabamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe, abanye bechaywa, abanye njalo bebotshwa ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi sekuyisikhathi sokuthi kuqedwe udubo lwezehlakalo ezidalwa isimo sokufuthelana lodlakela oluba khona sikhathi sonke kuqhutshwa ukhetho. Lokhu yikho okubangela ukuba impumela yalo icine ingasamukeleki. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphawula okusemthethweni ugwalo lokuhlela inguquko kwezokhetho elizweni oluthiwa Pre-Election Pact on Electoral Reforms Prepare ngumkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa emkhosini owenzelwe eCrystal Lodge eHarare. UMnumzana Chamisa uthi njengebandla sebediniwe yikungaqhutshwa kuhle kokhetho eZimbabwe okwenza impumela yalo ingemukeleki sikhathi sonke.
But you realize that since 1980, credible and undisputed.
Lizathola ukuthi kaluzake lube khona ukhetho olungaphikisayo kweZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1980. Abantu kabakaze bakwazi ukukhetha inkokheli yabo abayifunayo.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi kuyamangalisa lokho okuchiwo ngabe-CCC.
Yibo ubhanxa obungafunakaliyo bona lobana nxa abantu laba befuna ukulungisa ngabalungise ngendlela epheleleyo hathi lokhu abakwenzayo. Ukuthi bona shuwa ukhetho lube ngo-2018 kade sesivele sibu 2022 sesisiya kolunye ukhetho sebengikhona beqasa uba ngumsindo ngokhetho lwele sesiya kilo uhlubona sebedinga vele izizathu ezokuthi bona nxa sebedliwe bekwanise ukuphika beyale umpumela ezabe iphumile ngesikhathi sona leso sebeqasa ukuthi bona yeye bekungalama electoral reforms yeye bekungenalokhu nalokhu.
UMnumzana Charles Nyoni omunye wabakhankasela umbuso wentando kaZulu uthi kuliqiniso okuchiwo ngabe-CCC ukuthi kumele kulungisiswe okubangela ukuxabana ngempumela yokhetho elizweni.
Laba ababalayo kanye lokugcina amaphepha okuvota abathiwa yizeki bebe yibandla elizimeleleyo lodwa elingelani nezindaba zombusazwe kumbe ezamapolitiki ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi nama-elections atshona esexabaniwana njalo eseliswana ukuthi kuthiwa hhayi asambisane nini e-court.
UMnumzana Patrick Ndlovu, umgcini-ncebo webandla le-General Economic Transformation JET, uthi uqakathekile ukuba njengamabandla ezombusazwe benze inhlolisiso ukuba labo bantu ababasekelayo kungabayavota yini kumbe bagcwala kumarali nje kuphela.
Thina lapha eAfrica all elections kungadliwa sokuthiwa khona bathontsile ama-elections. There is no fair elections in Africa. You can singakhangela amale mazwe okade sizikhuluma ngeKenya. Ubasithi ngiyani ama-elections atshontshiwe angizange lokhuza. even with Kalungu, Zambia, Lapana, ruling party. But after losing elections, wakwa wakutuwa chonchelwa futi.
Umnumzana Yohane Banda, Isakhamuzi zakoBulawayo, ukhuthaza ukuba kulungisiswe konke lokho okubangela ukuxabana lokudonselana ngempumela yokhetho lungakenziwa.
Ungabi lo muntu ozathi mina yebo kunje mina zange ngikwanise ukuthi ngikampeni ngoba ngangina access esingathi access to media kumbe ama-voters ami akwanisanga ukuyavota ngoba hhayi esingathi hhayi intimidatwa asahamba ngiyavota amanye akhona bese sabela isefithi kumbe isecurity yabo impilo zabo konke lokhu yinto ukuthi ngabe uyakhangelisiswa engayenziwa ama-elections akhona. Kuyinto esiqhathe kakhulu enza ama-results akhona nxa sekuthethwa kungabi lokudonselana ukuthi omunye athi naye kunje kunje.
Abe-TCCC bathi lolu gwalo lubeka obala okuyisikhombisa abakudingayo ukuba kulandelwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ka-2023. Okuyisikhombisa lokhu kugoqela ukuba lelungelo lokuvota komuntu wonke okugoqela lasebehlala kwamanye amazwe i-diaspora vote, udaba logwalo lwamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll, ukwaziswa kwempumela yokhetho ngesikhathi esibethiweyo, ukuqhuba ukhetho oluqotho, ukwanelisa ukufinyelela imisakazo lamaphephandaba kahulumende, ukulondolozwa kwayo leyo vote, kanye lomvikela kuzulu ophatheka kulolo khetho. Abe-TCCC baphinde bazisa lumhlangano ukuba bafuna ukhetho oluzohlolwa ngabenhlanganiso ezitshiyeneyo okugoqela eye-United Nations lezinye. Baveze njalo ukuba bakhangelele ukuba lolu daba luzophakanyiswa edale lephalamende ukuze ibe khona inguquko kundlela abekhomishini ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, abaqhuba ngayo umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukuhamba kwamandla kagesi eGwanda sekuchiye izakhamizi zaleli dolobho zibhekane lodubo olukhulu lokuswelakala kwamanzi okwesatshelwa ukuthi kungadala ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo. Izakhamizi zithi umansipala sekumele aphume lamanye amaqhinga okumpompa amanzi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhethwe ngumansipala weGwanda uveza ukuthi ukuhamba kwamandla kagesi okwamaholo amaningi kunsuku esanda kudlula sekuphazamise umsebenzi wakhe wokupompa amanzi esuka edamu esiye ematankeni. Unkosikazi Lungile Masuku oyisakhamuzi seGwanda uthi njengabo mama bathwele amagabha avuzayo.
Ukusweleka kwamanzi eGwanda lapha sekuyi-challenge especially ebantwini abasifazana lamankazana abaswela amanzi. Izindingeko zokusebenzisa amanzi ziba ziningi ebantwini besifazana kule ebantwini besilisa. For the past 2 days bekungela manzi, kungela magetsi, so kuba luhlupho kakhulu. Abantu bayasebebhoda bedinga amanzi.
Umnumzana Edgar Ncube omunye umhlali weGwanda uthi umansipala weGwanda sekumele aphume lamanye amaqhinga okubhompa amanzi atshiyane lokusebenzisa ugetsi odlale ngekho.
Aluba umanisipala uyadinga isupplement yezisa kube le standby yokuthi nxa kungela magetsi kube khona indlela yokuzabonjwa ngayo amanzi. Kungaba yisimo se-generator kumbe kube i-solar power kungasenzela impilo ibe lula ngoba kunjenje ziyaphela izinsuku kungela manzi amagetsi lawo ehambile. Mhlaye buyayo kuponjwa esebuya abele pressure ayadubula ama-pipes amanzi asafiki kwamanye amalokishi.
La mazwi agcizelelwe ngesine njalo isakhamuzi saseGwanda umnumzana Alan James Dube odwa umasipala kumele ahlale phansi lezakhamizi baxoxisane ngokumele kwenziwe.
Ikhansile umele kuqathe likwenze ukuthi ibe ne-consultative meeting lapho kuzabizwa khona izakhamizi sibonisane sihlalisane phansi sikhulume ngendaba yesola, sikhulume ngendaba ye-generator. Kungu-2 lokhu kungasebenzela especially endaweni zakhathesi njengoba sihlangana nodubo lwezesa. So kungabanjalo kungabangcono and into enhle ngesola yukuthi ile-lasting solution kuthi-ke i-generator izabe isitshaya esikhwameni.
Umeya weGwanda umnumzana Njabulo Suziba uthi bagcine bekhulumisana lenkampani ye-ZETDC izolo yabavulela amagetsi ngoba isimo sesisibi.
Silimele sibili siphose safika ku-extent yokuthi kancane let's we suspend. 4 days sivala isikolo, but because God is good, hayi abuyile izolo ebusuku sipompile namhlanje kuphuma thi. We will explore the avenues, ama-sources of power, kodwa asiye into yokuthi singathi sizavuka siyenze kusasa.
Kusukela ngomgqibelo edluleyo eGwanda, amagetsi abehamba kusukela ngehola lesithupha ekuseni aphenduke phose ngehola lesishiyagalolunye ebusuku. Inkampani kagetsi ezetdc ibivele ibike ukuthi kusukela ngomgqibelo odlulileyo izaquma amandla kagetsi okwamahola amaningi ngoba imithina yayo isigugile ezitishini lapho kuphehlwa ugetsi ezekaribha lewange ingasebenzi kuhle njalo yehluleka ukuthenga insimbi edingakalayo phetheya. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Umlobi wengwalo olodumo waseZimbabwe uNkosazana Tsitsi Dangarembga namhla ugwetshiwe lomunye wakhe oyintatheli zindaba uJulie Barnes emthethwandaba kamanje. Kucala abaletheswayo elokutshotshozela udlame lokwephula umthetho wokuba semphakathini esephula iziqondiso zokumelelana le-COVID-19 ngomnyaka ka-2020 ngemva kokutshengisela abakwenzayo. Umanji uBarbara Mateko waseHarare ubagwebe ukuba bavalelwe entilongweni okwenyanga eziyisithupha, kodwa umise ukuba bavalelwe esithi akumelanga benze okufanayo phakathi kweminyaka emihlanu. Umanji Makhetho uphinde wabahlawulisa inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa zamadola. Omama laba babotshwa mhlaka 31 Ntulikazi 2020 bephethe amabhakane ayelotshwe ukuthi bacela iZimbabwe engcono, njalo bacela ukukhululwa kwentatheli zindaba ezazibotshwe ngasoneso sikhathi ezigoqela uHopewell Chinono. Igqwetha labo umnumzana Chris Mike uthe babengazi ukuthi bephula umthetho ngokutshengisela abakwenzayo ngoba babemi bebodwa bengatsho lutho. Lanxa baphiwa imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail, basebe miswe phambi komthethwandaba phose kungamashumi amathathu 29 becela ukuthi icala abaletheswayo lilahlwe kumbe lahlulelwe. Kodwa imizamo yabo yayisehlula. UNkosazana Dangarembga waba ngumlobi wokuqala onsundu weZimbabwe wokuphiwa umvuzo ngolebhilithane ngomnyaka ka-2018 ngemva kokuloba ibhuku elithi Nervous Conditions. Amagqwetha amela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athe kuyadanisa kakhulu ukubona izinqumo ezinje ngoba kuveza sobala ukuba eleZimbabwe liqhubekela phambili lingahloniphi amalungelo abantu. Isizwe samaXhosa siqhubekela phambili silandela lokulondoloza amasiko aso. Emangweni wembembesi bekulomcimbi abawubiza ngokuthi ngumguyo, lapho amajaha asakhulayo ebesokwa okulisiko eliveza ukuba asesuka ebuntwaneni abe ngamadoda, asevunyelwa ukulobola umfazi abe lemuli. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Svanda.
Bekungasibantu bekuyibunyonyo isizwe sesixhoseni sibuye ngobunengi edilini lomguyo kubulawa inkomo lembuzi kwanathwa lotshwala besintu. Ugogo Elizabeth Mabunda uchasisa kabanzi ngaleli siko labantu bakulumango.
Besinomguyo siselusa inkwenkwe amakhwenkwe ngokwesiko lethu lamaXhosa. Isiko liqakathekile kakhulu ngoba isiko liyakwenza nabantwana, nxa unabantwana ubaxelela ngesiko ba kudala okhokho bokhokho babesenza lento balilandele babona benempilo enhle. Abantu sebangena lukholo abangaluseziyo bathi ezo zinto zobumnyama, anti yabona kanti zinto zokukhanya.
Kungamazi afakazwa ngugogo uEllen Dlamini ochaza ngokwenzakala kwabasokiweyo.
Umntana uyangeniswa esayeni ekuhlanti. Akhulule zonke izinto ebezinxiba ezobukhwempe. Afakwe ezinye ezobuya phi ehlathini ezeya ebudodeni. Second stage. Kunemithetho ekhona khona phaya ayithiwayo eyobudoda.
Abasokiweyo bafundiswa kwempilo nokuziphatha kuhle empilweni ngamaxhwegu. Ukhulu uThembisile Mpengezi ngomunye wamakhetha la uthi ke akula muntu ozabavimba ngokulandela amasiko abo.
Asisoze siliyeke eli siko. Sizawuhlala sibasesikweni abantwana bethu. Sithobela nemithetho yerhulumente. Yalapha yabe siphethe ndiwathina singabantu bokuza kweli lizwe seza noRusi. Kungoko ke asinako ukuthi thina sithi singangeluki. Njalo kweluka kuthi kuqakathekile ngoba inkwenkwe uba ke yiluka into ibizenza ingekeluki. Iyaziyeka.
Onguye osoka abafana abasakhulayo oquma isikhumba sentonga kababa obizwa ngokuthi yingcibi uSetion ngumnumzana Elijah Jongilanga.
Ye ndimendelisa amakhwenkwe apha awakwaXhosa. Ndimendisiwasebenzayo ngoku bendinamanye sendiwasebenzile apha kwabawo unantsika sesigqibile. Okokuthi ke umcimbi sowucalanye. Cela uba ke twarhozeni niyivele nto niyibone. Kunezinye iindawo nathi esifuna ukuxhaswa kuzo. Esingabuya sizocela ukuthi masichaseni ngoba izinto ziningi.
Umfundisi uKenneth Mdlazulwana wenkonzo ye-Anglican Church uthi uhlelo lolu lusebenza kuhle lenhlelo zikarhulumente zokuvikela emkhuhlaneni ethelelwana emacansini.
Okokuqala ngokwezempilo liyakwazi ukuthi umntwana abe ngohlanzekileyo agcinakale kahle kungabi le mkhuhlane emhlaselayo. Kodwa okunye futhi lisiko elenza siqamule sehlukanise phakathi komntwana ongumfana lendoda. Nxa esesokiwe sekuthaza ukuthi aqale kwakho umuzi. Sile committee yabo amasijoni iingcibi zakhona ezisebenzelana ne-local clinic. Nxa sile mhlangano yeklinikhi bayahlangana labonesi abezempilakahle bacebisane. Abezempilakahle bayakuthakazelela kakhulu ukusebenza le ngcibi yethu.
Omunye owasokwayo ngumnumzana Philani Mpehla othi ukusoka kwabantu esigabeni sakhe kwenza inani labantu ababulawa ligciwane le-HIV lehle kakhulu kulindawo.
Umkhuhlane ekhoyo. Ke ngoku uyayibona ke yolo nto siseluka uba sibe ngathi sibanganeni population ebizwa kabuhlungu ngathi asikwa ke ngoku eli siko lasike la kodwa akunangxaki uba abantu nabo bathini bayibona uba le nto yasesixhoseni ingcono ukuba lo abantu beluka.
Ngokwesiko labo lesixhoseni amantombazana amaningi athi ngeke endele emadodeni angasokwanga. Unkosazana sasenkosi Dlamini oleminyaka engama-21 ngomunye wabo.
Hayi, mna ndiyayiqakathekisa kakhulu isiko lwakuthi. Ndiliqakathekisa kakhulu. Ndifuna undele endodeni esokiweyo ngoba indoda engasokwanga ayihlonipheki kwaXhosa. Indoda esokiweyo yiyehloniphekayo kwaXhosa. Andisoze ninjani ndithathwe indoda engasokanga. Ewe, nemkhuhlane ndithemba nalapha ezibhedlela into abayiqakathekisa kakhulu ukubana abantu basoko ngoba abantu abangasokwanga imkhuhlane injani iyabathatha masinyane.
Abanye abasoke kulo mguyo basiwe endlini yotshani ebizwa kuthiwa yiBoma eyakhiwe egangeni lapho abazahlala khona phose inyanga ezintathu bengabonwa ngumuntu kodwa belayo abefundiswa likhehla elihlala labo kulindlu. Lisiko liqathekileyo kakhulu ebantwini bohlobo lwesiXhosa. Iingcwethu zempilakahle zikhuthaza nje ukuthi okusetshenziswayo ukusoka kube ngokuhlanzekileyo kungagcini kubangela ukuthathelana imikhuhlane phakathi kwabafana laba. Khona ukusoka kusekelwa ngabezempilakahle ngoba ukuvikela ukuthelelwana mahlana kwemikhuhlane yengulamakhwa leminye ithelelwana kwezocansi egoqela igciwane lengculaza ele-HIV. Imele Studio 7 lisembembezi igama langu-Ezra Chisa Sibanda.
Kubekela phambili ukuhlukunyezwa kwamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe, abanye betshayo abanye njalo bebotshwa ngaphambilini kokhetho luka-2023. Amalunga awezanu-PF abikwa ehlasele awebandla le-Citizens Coalition for Change eMashingo babachaya babalimaza kakubi. Lokhu sokuyimvama eZimbabwe osokubotshwe abanye abaphikisayo abagoqela amalunga edale lephalamende umnumzana Job Skhala, uGodfrey Sithole labanye babo besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela eNyathime kulandela ukubulawa komunye wabo unkosazana Mo Blessing Ali. Inhlanganiso ehlolisisa isimo sokulondoloza ukuthula eZimbabwe Peace Project ibika ukuba ngoncwabakazi kulabantu abedlula kancane amakhulu amabili lengxenye 257 abakhahlanyezwa ngendlela ezehlukeneyo ngabezanu PF, amapholisa kanye lamasotsha eZimbabwe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sezaphu, kanye lomnumzana Believe Gawule owezanu PF. UNdlovu usungula lingxoxo.
Hayi, kuvile kuthathu. Okwakuqala, ibandla lezanu PF laziwa nge-signature slogan ethiwa Zanu Ndeeropa. Nxa bethi Zanu Ndeeropa batsho khona ukuthi ungakuphambuka indlela yabo, indlela eyaqalwa amajaha aqhethula umbuso kwandabani ngisithole. Bafaka la madoda asiphetheyo uzaphila nxa ulenhlanhla waqala. Okwesibili, nxa umbuso unganosuthelela njalo ungela maqhinga okuvikela ngama ideas kumbe nezenzo ezihuga abantu, iyaziwa izani ukuthi i-last resort yabo yikubeka ukudinda nokuhlukumeza abantu.
Ye, uyamuzwa baba Gawule uyakhuluma lapha-ke ubaba uNdlovu uthi nxa ukuthi selisekhoneni liyaluma okunye okumangalisayo, kugcina lishaya abantu liseza konke lokho ngamafitshane khonapho.
Ngiyamuzwa uNdlovu, kodwa ngithanda ukuthi ngiqalele lapha ngithi mina basitelile Linda Masarira, basitela even osifanda o-Reverend Sifanda ababesebenza nabantu okuzithina amalanga lana ensuku zane ezidlulileyo ukuthi okunye kuyizinto babekwenza beyenzele ukuthi kube nempumela ethengisayo ukuthi kulo dlame kwezombanga ngazo eZimbabwe. Babesetshenziswa, babehambe abanye bakhona bayafundela khonokho, khangela ukuthi bayenzeni i-harvest house laphana kungasangenwa sokuyisiminye eminye sokuphunywa kwenzani ukuthi babelimazana njani bona bodwa. Khangela futhi langalo elokuzini ngesikhathi kubekwa utshamtrayi laphana ukuthi kwakusenziwa njani, ukuthi kwakuliwa njani. Babesilwa labanye abantu ukuthi nxa usukhangela bona bodwa, wathi mo nxa sebekhanana nokuprovokana nabanye abantu bona bodwa besilwa, bona bodwa balo dlame lwabo abafuna ukuthi kodwa phela ukhumbule Nkomo ukuthi wonke umuntu nxa ungaprovokwa kwesinye isikhathi ungazama ukuthi umuntu owaprovoke abantu umumo abafana beyouth abavumi khonokho. Kwesinye isikhathi bayathi abantu babadelela besebethi abantu babafuna isambhoko kwesinye isikhathi, ngoba umuntu odelela yena ngoba abanye abantu bakhona babeprovoke umumo yawakhangele ndikwenza kwabo balesenza ngabomu. Kodwa udlame yinto embi ejube engavunyelwayo ukuthi abantu bebelwenze, kodwa yona i-opposition yaseyila ama-agendas abayo abayenza umsindo vele ngoko livi nayizolo lokhu besenza umsindo laba bantu.
Ubaba uNdlovu, uyamuzwa lapha uGawule uyakhuluma sibili ukuthi okunye kungazani lina eliphikisayo liyazenzela konke lokho.
Hayi, umzekeliso wakhe ubaba uGawule ngumuntu nje laye osephumputha ezama la ukuthi athole ukuphefumula. Iqiniso uyalazi ubaba uGawule, yena personal uyalazi ukuthi into yodlame kayiqalanga ngikhathesi, into yodlame yaqala kusasempini. Bazama sibili badala bethu abezaphu layo ubaba uGawule eyingxenyabo ukuthi kwenziwe into ethiwa izipha. Uyazi ukuthi kuzipha kwaphelela ngabo abantu abafana bezanu bachaya bachitha bebulala abantu abangelazikhali. Kwaba le nari rebellion empini, abafana babondari labo bakhanywa, abanye baganyulwa ngamahloka bangcwasha bephila. Urugari Gumbo labanye babo eMozambique bangcwashwa emagodini bephila ngenxa yokuthi abaphetheyo kuzanu abafuni ukuphikiswa. Yebo, ye bengabe bekhona abanye ku-opposition labo abalomkhuhlane wezanu, ngoba vele abaningi ngaphandle kukazapho kuphela, abaningi baphuma kuyizanu bengabe besilwa layo khathesi kodwa baphuma kuyizanu. So umkhuba lomkhuhlane wezanu ngabe ukhona, but eqinisweni yokuthi izanu ayifuni kuphikiswa, ayifuni kuncintiswa ingabona sokunzima ukuthi kukhulunywe ngomlomo isebenzisa amahloka lenduku.
Ye baba Gawule kuthiwa vele alitshayi nje lithela amanzi njalo liyabulala, lingababulali sibili. Kuba khona
okwakathethi sesikhuluma ngezani iPF esibangene ethi esikisho kathi sikhokhelwa ngumnankaba. Sikubonile khona ukuthi ukhetho oludlulileyo lolwane olwadlulayo elokuze yetheminga le esikiye lube lukhetho oluhle kakhulu kokuqala esibe nalo elizweni leZimbabwe. Yilo olokuqala, yilo obe lokuthula okungaphezu kwamandla. Ngokunjalo udlame lwaphelela emuva khonale. Nalokhona kwayenzakala ngamva emsini ngalokhu kwayenzakala lokhu nalokhu asikwali khonokho. So yonke indawo udlame lobelutholakala lisuka khona lapha nalaphana ngezizathu ezithile. Kodwa-ke abahlanzekanga abantu be-opposition singabuyela emuva lakho sathola ukuthi lakho kuzaphu futhi udlame lwalukhona lapho ngoba abanye abantu babeyesulwenza udlame khonapho ngesikhathi sempi onikita mangena kathi bayanga baya ngaphi ngesikhathi ukukhona okwakusenzakala lapho okungayisiko esinele sikubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi zinenge izinto zayenzakalayo ezimbi konke okupha kwabosobogala kwayenzakala ngesikhathi sempi khonale kodwa funeke sikubuyelele kathethi sanela kathethi kathethi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasisetshenzisayo ukuthi benze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kulakwezimbabwe akulakuthula.
Lapho lizwe umnumzana Believe Gawule, ilunga leZANU PF, lo mnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli seZaphu, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ukwehluleka ukudlala imidlalo sekusenziwa ngamanye amaqembu omdlalo wenguqu sekuphazamisa imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League, yona esisiyafika komlindi yagcina. Intatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bomdlalo wenguqu kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League basele bebambe wangaphansi ngemva kokuba kube le midlalo yemithathu engasadlalwanga kulesi sigaba ngezizathu ezitshiyeneyo. Umncintiswano kulesi sigaba ususiyafika emaphethelweni, njalo intatheli zindaba yezemidlalo olandela kakhulu imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League upraise Dumisani Dlakama uthi akusiyo nto enhle ukuba kube la maqembu athola imiklomelo yamahhala.
Kuyinto sibili esiphambanisa kakhulu-ke ukuphela kwe-league yezika-Southern Region Division manje singathi sekuyi-anti-climax. Abaningi bekhayelela ukuthi izaphela kanjani i-relegation race ukuthi le-promotion race, kodwa-ke khona lokuthi imidlalo eminingi ayisadlala-ke sekusenza ukuthi kule kungasachazi-ke ngoba amaqembu kukhanya wona esekhuphele ukuthi azidlalele nje engasahambi kuma-away matches.
Imidlalo engasadlalwanga ngebaliswa ukuphakathi kweqembu le-Wangele le-Ajax Hotspurs, lapho ele-Wangele izithathele imiklomelo lingazange likhabe ibhola ngoba ele-Ajax lingasabuyanga. Iqembu le-Mossi Rovers lalo lithole imiklomelo yamahhala ngoba ele-Mountain Climbers lingahambanga e-Victoria Falls, kuthi ele-Ratanang lona lithole imiklomelo mahhala ngoba ele-Quality Foods liyehluleke ukubhadala unompembe. Umqondisi weqembu le-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi bebelaso isifiso esokuya e-Wange kodwa baswele imali yokuhambisa.
Libhora as i-Ajax besifuna ukuthi ngabe siyahamba siyedlala e-Wange, and the boys dismissed ngama-9 sesisole ukuthi sithi secure transport, angithi ama-transport costs were just excessively high and understandably so because of the fuel situation. Ajax is a team that has never wanted to miss a game manje, and we've got young boys abayebefuna ukuya showcase their talent. So it is unfortunate. And
uDube uqhubekele phambili wathi iqembu lakhe ngabe kalihlupheki, ngabe liyathola imbadalo yokukhulisa abadlali balo asebedlalela amaqembu amakhulu, kodwa leyo mali kaliyitholi. Loba nje licela ukuncediswa inhlanganiso yeZimbabwe Football Association.
Then asoze siyiswele imali kusasa yokuthi sithenge amabhora or sigade siye Wange or siye Harare. We will, because this is a going concern. But people shy away from the very important and look at the flimsy. It's unfortunate.
Iqembu le-Ajax Hotspurs labadlali abaqalakile ukudlala ibhola sebedlalela amaqembu amakhulu abafana lo Divine Loom.
Olivalelisayo ngoGaino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.